Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kulomngela kustudio 7, yesonto mhlaka 21, kumabasa 2024 ngoKip Stube. Endaweni zethu lamhlanje, ibhangaleli zeBank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenzisa amabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe iziki.
Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeizisebenzi kahulumende, izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki.
Abakubandla elibusayo bathi amakampani akwezela ukugodeka kwesisindo seZimbabwe Gold.
Abantu baphathelisa ama-shops kaba-advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig for 1 year's dollar.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenziswa amabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig. Iphephandaba leSunday Mail lithi sokuvalwe ama-accounts amakampani alijumilane lanye 11 abengafuni ukusebenzisa imali le. Awavezwanga amagama amakampani la noma nje ukucatshangelwa ukuba adlelana lohulumende. Kusenjalo abathenga bethengisa impahla emgwaqweni bathi okwamanje idola elilodwa elemelika lithenga amaZimbabwe Gold angamajumi amabili 20. Emkhambo kahulumende idola lithenga amazigi edlula kancane ijumi lantathu. Omunye wabathenga bethengisa emgwaqweni koBulawayo uNkosazana Charity Mpofu ukhala ngokwenziwa ngabathengisa imali emkhambo wesitha.
Into enzakalayo ngemali yakithi le eZimbabwe esingathi iziki awungeke ukuzwisise, kodwa okukhona ngeziki ukuthi ivele yona iziki ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesileziki. Ama-rates akhona ahle avele ahlukana lawe esingawuthi interbank rate kahulumende. Okuyikuthi osiphatheleni asingeke sisho ukuthi ngabantu nje from nowhere abavuka sebekhweze irate baphinde bayehlise. Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeizisebenzi kahulumende, izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki, ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazigi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini, wazi uhambe ufuna ikhokheshi yemalini, wazi uhambe ufuna i-foreign currency yemalini, ngabantu abahlezi belayo leyo mali. Kodwa okusuka kumangazeki ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngaphi, ivela ngaphi, onguye okhontrolayo ukuthi abatshele ngama-rate ngubani. Okuyikuthi imibuzo enjengaleyo, I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi izisebenzi kahulumende kumbe izisebenzi zasensitha zasemabhenki, ngoba eqinisweni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka, sasavuke futhi esesithi hayi idola seliyimali engaka.
Singathi vele kwenzakalani kubo siphatheleni lapha Mampofu, akusicathele kancane.
Okwenzakalayo kubo siphatheleni yikuthi imali i-foreign currency ingaba ku-demand, yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi. Isiba ku-demand njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama-civil servants, ukuhola nje kwama-civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi. Sokukhweza ke u-demand ye-foreign currency ngoba yiloo lalowo wenza i-civic servant, wenza yithi thina esiphila ngokuthengisa ukodwa lokuthengisa, sonke i-foreign currency siyayidinga. ngananzelela izi ezindlini lapho esirenta khona omastanda abanembayo befuna i-currency, i-foreign currency. Sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama-rentals kufuneka i-foreign currency. Okuyiyo i-foreign currency ethi yona nxa ama-civil servant eseholile sebuya kithi ethenga i-foreign currency. Thina lathi leyo foreign currency sesiyayidinga kubo siphathelene. Kuyadala ukuthi ngobudemand bayo bahlale nje bekhwezile ama-rate. Bakhweza ama-rate kusiya nge-demand ye-foreign currency. So mina engikubonayo ukuthi ama-rate isikhathi ngamandla ezigi awiswa yidemand yeforeign currency. Ukuthi izigi ibe lamandla ukuthi iforeign currency ibe ihlale ikhona itholakale emabhenki ubi ithi civil servant umuntu ophila ngokuthengisa ibani lobani ayithole emabhenki. Yikho kuzayenza ukuthi nxa iforeign currency itholakala wonke umuntu esiba le-access le-foreign currency kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi.
Lo ngunkosazana Charity Mpofu othe ngayithengisa impahla koBulawayo. Sixoxe laye eseNkulumane. Ngasenenisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende kanye le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Sixoxe lomnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo uthakazelela ezomnotho.
Yithi esesiqalisa futhi imishikasika ngoba amaZimbabwe sisantunyiswa ngama-sanctions, sisantunyiswa yikuthi uthi umkhonomi wethu umelele emalini kuphela, imali leyi hayi izimtshela siyibulaleni asiyibulaleni. Okwakhathesi izigi kayekho ezandleni zabantu anti kodwa ikhona emafonini. Angingathi mina ngizodinga i-airtime efonini ukuthi ungithumezele, wena busulithengisa izigi lapho osuqalela khona ukuphathelisana khona. Abantu bayaphathelisa ama-shops gaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig or $1. But wena ungavele uthi uthengisa isinkwa usithethe kolobhens ulobhens akuthengisele isinkwa lesiyana abesekunika wena ngedola kumbe ukunike nge-86 cents kumbe ukuyinike ngemalini ubusathengisa ngezig usuyibiza 20 zig yona ebhenki ulobhens ihambe athathe imali nge-13 zig kulapho uqalisela khona ukuphathelisa. Ukuphathelisa lokhu akusikho ukuthi kusezitudini. Okwezitudini lokalo kwabuzobonakala ukuthi sezisithwalele izimali zangikhona ezandleni othi indaba eziphathelise.
Nxa sikhangele baba Sibanda kuya ngaphi konke lokhu phela siyabona ukuthi iziki yangikhona leyo. Kubona vele kukhanye phela lokuthi kuhamba njani.
Iziki akube le Consumer Council of Zimbabwe or any other organization engakwanisa ukuthi ivikele iziki abantu bezitolo babotshwe. Ungafaki irate engekho ebank when you are trade uhambe wathenga iziki kakho wathenga lokho okuthengayo. Xa izihluka athenga emazweni iyehlulekiswe ukuthi hayi abantu imali abayitholeyo ayikwanisa ukuthi bathengise bayihoda ngayo emazweni. But nxa yila umuntu angavele athengise isinkwa sago because in Lobels what umbo labo nonemba gcwele lapha eZimbabwe. But buze usithi wena 20 zig nguwe osusenza i-inflation, nguwe osukonzelisa i-inflation, yibo osiphatheleni asebeqalisa bentshontsha imali beyilutha sikhangele ezethu ezandleni ukuthi manje ngizakudla njani. So ngicela ukuthi i-Consumer Council of Zimbabwe ngifuna ukuyibiza ngesidala sami njengoba ngiziluphalele nginje kufonywe enye i-organization ezangena shop to shop, shop to shop, abantu abathengisa njalo kuvalwe lokho ngoba asivumi ukuthi singaphatheliswa ngokuthi ngeni kabantwana bami lofu yesinkwa eyi-13 zig ibisithiya kuba yi-20 ngokuthenga ule chance yokuthi iziglei ngene efonini yakhe ngoba silayo ezandleni lapha lokho ngiphinda iziglei ayisoze iluze i-inflation ingakasekhulethi isisekhulethi ku-social media and lakhona kokuthi siyatransacta ngamafoni then abantu sebeqalisa ukuqilana khonapha kulapho uqalela khona umsindo.
Lo ngumnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo othakazelela ezomnotho. Sixoxe laye ekoBulawayo. Sekangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba eNew York uqala kusasa ukuthonisa icala eletheswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump ucatshangelwa ukuba wahlawula imali wesifazana othengisa ezocansi uStormy Daniels ngesikhathi kankasela ukhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2016. UTrump uyaliphika icala leli. Umongameli Volodymyr Zelensky wawele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizakwenelisa ukwehlula eleRussia lingathola uncedo lwezikhali kulandela okwethulwe lidale le-House of Representatives izolo evume ukuthi linikwe amabhiliyoni adlula angamashumi ayisithupha 60.8 billion dollars yokuthenga izikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa ngombukiso omkhulu ozayo. Umbukiso lo uza kuqhutshwa ngoNtulikazi. Ake sizwe namhlanje ke sile ndoda elandela ezamasiko njalo eqhuba ezamasiko.
Ngiyalibingelela balaleli, igama lami nguPhilani Ncube weMatibelelindi Cultural Awards. Sizabe sile umthwenti cultural expo lapho sinxuse abaphathekileyo kwezamasiko iMatibelelind jikelele, ama-weavers abemgido yesintu abagudulayo bececisa izindlu zemakhaya, abapheka ukudla kwesintu, izimbongi, ikanjalo kanjalo. Sikhangelelele abagida umgido wesintu okuthiwa yihosana bevelela kwele eBotswana. Kusenjalo sidinga ukuthaswa ngokuthi laba abenza ngezesintu bevelela kubo Vic Falls, Bedbridge, Matobo, Plumtree lesigodini benelise ukufika kulo mcimbi.
Ye, bala khonapho-ke ngamaphishane mfowethu.
Umcimbi lo nyaka wenzakala okwesihlanu lesithiya kalontathu, njalo sikhangelele ukuthi kube labantu abafika phose 200 bezobuka lo mcimbi. Injongo yethu ngeyokumakhetha laba abenza okwamasiko umhlubulo weMatibelelind ukuthi benze inzuzo ngemisebenzi yabo abayenzayo lokumakhetha iMatibelelind jikelele.
Ye, lo-ke ngubaba uPhilani Ncube okhokhela inhlanganiso yezamasiko. Ungadini lokusasa ba.
Sigcina amasiko wethu.
Sigcina amasiko wethu. So isikhathi sezokholo lwesiKristu sinontukameli komo.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibongeke isipho sempilo uba singenile kulolu suku. Kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa ukukhulu kakhulu yikuthi usasiphile isipho sokuphila ukuze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje lapho esabala khona ku-Exodus 14 ngesikhathi sehlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale-ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi-ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi. Siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngobana yilowo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ukubana abantwababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abaza bagcina njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye ke abazali endaweni belulo lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo nabantwana ababazeleyo, labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezithiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa ilihlo babona ukuthi kambe ngubani ongasisiza kule ndawo. Babe sebekhetha lo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ukubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi-ke mina ngamafishane, uNkulunkulu-ke iingxaki zonke lezi ngakutsho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli. UNkulunkulu-ke labantu abakwa-Israyeli besuka eGibhithe beseKhenani, bona babecabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu enguNkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje bangaze bangena phakathi kwenkinga. UNkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami. uNkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo, kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobu bunzima ukhona yena uyasilwela. Thina sithule sime ngokukholwa lokuthandaza kwenjengoba uMose esitsho uverse 14, uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova ngoba yena akalali. Engutsho ukuthi abantwana bakwaIsrael besuka eGibhithe ngazothatha into le othiwa yimap, ukhangele ukuthi iGibhithe ingaphi, ukhangele ukubana iCanaan noma iPalestine ingaphi, uyafika ukuthi kule nkalakatha olwandle okuthiwa lulwandle olubomvu. UNkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakwaIsrael badabule phakathi kwalo. Izikepe zazingekho, babengasoze benele mhlawumbe, kanti lempi kaFaro yayisiza amahashi labo bonke ukubana bababambe, bababulale, babuyisele ebugcinini. Bafika ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu, baswela ukubana kuzahamba njani. Zihlobo zenkosi ezithandekayo, ngomunye lomunye wethu silazo isikhathi lapho esilandelwa khona yibuhlungu, izitha zinkinga, njengoba silazo akukhathalele ukuthi inkinga bani, ibunzima bani, kodwa kuyasilandela ukusibandezele ekhoneni. Abantu bakwaIsrayeli sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu, uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo. Kuthi wathi kuMose, phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi, abantwana bakaIsrayeli bachaba emhlabathini owomileyo. UNkulunkulu yakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye. Ngokholo olufana lalolu uMose alwenzayo lokuphamisa induku, uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni lena. Asikhulekele Thixo ezimanga, simangalise empilweni zethu, uzube lathi izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa noMnumzana Mnyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. UMnumzana Masiwa ulela amalungelo ababalisi bemaphandleni ekunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union.
Bona kuyinto eqakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana bebe le-access ku-internet, but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya. Njalo ungakhangela emakhaya akula internet, akula amagetsi, njalo even lama-teacher afundisa emakhaya wabala wona amafoni. Izikole ezemakhaya azila i-intanethi.
I-intanethi izifundi zisebenzisani, kuyini okwenza ibe yinto eqakathekileyo kulezi nsuku?
Asikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-intanethi. Ama-research ayenziwa ngabantwana, ama-projects ayenziwa ngabantwana, okwakungamakhala kathesi sokungama-school-based project. Konke kuyenziwa e-internet, but sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi uhulumente eqakathekise ukuthi okutholwa ngabantwana abase ma-town kube kutholakala njalo emakhaya.
Kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lesi?
Yebo, sibili liqiniso lelo. Kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba, ngoba ababalisi abasemakhaya ababana i-access to internet, njalo bangena emadrobheni kumbe kanye ngenyanga. So vele into ze-internet bahle bakhosa ngazo. Nxa sesikhangela ababalisi abasemadrobheni, sibona njalo ukuthi bayazuza, bala bayasiza isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezishiyeshiyeneyo, but abasemakhaya babala ithuba leli.
Nxa sesikhangela ukuthuthukiswa kwemfundo yabatsha abasemaphandleni, sikhangela kakhulu ukuthi ababalisi balakho ukuba bengelalwazi olugcweleyo ngokusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku. Yikuyini okungenziwa ukuze kuphathiswe kube le ntuthuko le?
Ngesikhiwa sithi sifanele ukuthi kube le-awesome approach ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet, bebe empowered ngendaba ze-internet. Nxa singakhangela ababalisi, nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini, baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali beyela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-internet, bengela i-internet yakhona ezindlini, kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshiyetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.
Ikuyini elikubona kuqakathekile nxa sikhangela udaba lolu elingakukhuthaza uhulumende kanye labanye abakuhlangothi lwezemfundo abagoqela ababalisi, abazali kanye labantwana?
So sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi indaba le ye-intanethi ihambe kahle kahle esikolo, kufanele ukuthi wonke ama-stakeholders, ama-parents, abazali, abantwana lababalisi bebe empowered ngendaba ze-intanethi lezi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Munyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu ke Dabo Kancube, ungathinela kusasa. Wezemidlalo, iqembu le-Chicken Inn namhla linqobe ele-Highlanders Football Club 2-1 emdlalweni we-Castle Laga Premier Soccer League odlalelwe koBulawayo. Nansi impumelelo yemidlalo efanayo. Manica Diamonds 1, Cape United 0. Wange 0, Ngezi Platinum 0. Dynamo Zimbabwe 1, Tel 1 0. Bulawayo Chiefs 1, Simbapura 0. Nakukunye njalo okwezemidlalo. Namhla sixoxa lo wayedlala umdlalo wenguqu umzondi womgaza usehlala kweBrithani. Ake sizwe ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umzondi wathi mawuthi mzo waqala ukudlala ezenguqu esemncane, wadlala iqembu leZimbabwe Saints, amaZulu lesizwe lamaWarriors.
At one point ngakhoza ngihamba kwadlala kwaIslanders, whether it was fortunate or unfortunate, kwaIslanders ngisahlalana isikhathi eside ngabuyela ngayo kuZimbabwe Saints. Ugogo wayengumuntu othanda iqembu leIslanders, isifiso sakhe sayekuthi ngidlale iIslanders, but ama-opportunities angikhona asabuyanga, but she remained my number one fan even since I left Zimbabwe Saints.
Umzondi wamkhatha wazalwa koBulawayo, wakhulela khona.
Ngadlala ibhora lami for amaqembu ayi-2 aweBulawayo, which is iZimbabwe Saints and iAmaZulu Football Club. I was fortunate enough ukuthi ngakhona lokuthi ngirepresente i-country yethu iZimbabwe at all levels, should I say, from under 17, under 20, under 23, and iZimbabwe national team. To be unfair for me, which we compare, maybe the standards have dropped. Maybe the current players, they see that as equality. But on my side, maybe I see different. My main issue is mainly junior ama junior programs, which I don't think they are non-existent compared to Tina Sikhuli. So
abantu bakhala ukuthi abangabadlali benguqu yibo kumele baphathe ezenguqu ezibapho.
One day maybe ngizabuyela ekhaya ngiyoncedisa nami ngendaba yebhola ukuthi silibone, you know, likhula lisiyaphambili. So for now I don't have any aspirations ukuthi ngizakhokhela, whether being a coach or an administrator.
Umzondo wamgatsa ngumuntu olothando njalo lenhlelo zokuncedisa labanye abadlali benguqu lentandane eziselwayo eZimbabwe. Umgatsa uyadlala ibhola lokuzilibazisa eBrithani, abuye aqeqeshe abasakhulayo. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Yes, siyabonga kakhulu-ke Jesus, le themba lokuthi uzoba le mpela viki elejukela. Yes, ke sibone ke ezomculo khona manje, asingeneni sibone.
Sanibonani, igama lami nguNomina, ngiphuma eChangwa ePlumtree, lapho engazalelwa khona. Umama wami la wayephuma khona, ubaba wami uphuma eGaborone eBotswana, lapho engakhulela khona. So yeah, mina ngingumculi, ngi based eGermany. Okwamanje ngise eBotswana eGaborone. Into engazenzayo last year ezinhle kakhulu ama highlights kwakuyi media tour yami lapha eSouthern Africa. Ngaqalisa eZimbabwe eBulawayo, ngayenza uSkies Metro FM, ngavakashela iNasty University ngayenza masterclass, and then ngasenzisuka ke ngiyaqalisa eSouth Africa media tour. Ngaqalisa eCape Town, eJohannesburg, laseDurban. Sayenza ama radios eDurban, sayenza eJoburg, FM, umhlobo wenene, lapho engabe le live show also kuma platforms abo ama social media kumhlobo wenene, and science ama TV shows, ama interviews, SABC at Sports, SABC Morning Live or Trends, ngayenza labo newsroom. Yeah, so kusuka lapho ke ngasenziya e Europe, ngaya e Portugal, e Germany, locating ama DJs engasebenza lawo. Ngabuyela njalo ngaye Cape Town, ngayenza u Cape Town manyama TVs, ama radios, and then ngasenziya eJoburg. So this is what engangikwenza umnyaka lo odlulileyo, and then ngabuyela njalo ngaye eBotswana, ngayenza i media coverage encane Pula Power or Flavor Dome ku BTV, Botswana TV, ama radios, interviews, and then lama newspapers. Ngaperform njalo kukhona lapho kuPula Power le Flavor Dome. Ukusuka lapho ke ngasenziya ngibuyela ngisiya eJohannesburg, ngakontinua ke nge-media tour esasiyenza ama radios wonke nje lama TV. Kuthe kusuka lapho ke ngasenziya eCape Town, ngavala i-show ama kuthiwa yini ama media tour, ngavakatshela i-Bridges for Music, it's a college ya music, a beautiful one, and then ngayenza masterclass, ngayenza labo Hectic 99, and then ukusuka lapho ke ngasenziya eBotswana njalo, ngavakatshela iChildline Giving Back to the Community nge-foundation yami SAA by Nomina, sadonator ke izinto ezazifuneka khona ngale ezazishota, ngaspend i-day labantwana nge-Christmas. Kuhle into ezibuyayo kathesi njalo, ngengoma lo Sean Kingston Closer to You is out, is available, iyenza kahle. I'm looking forward ukubana ngibe le video laye. Into ezinye ezibuyayo ku-redefine brand, building a professional team, le new management kathesi e-Europe njalo, siplan i-European tour, i-African tour, lama collaborations international, sisebenza ama projects a international kathesi, angeke ngikhulume ngawo okwamanje. Yeah, njalo ngisebenza i-EP engiyenzayo, and into emnandi kakhulu engikhulisayo enjabulisayo njalo i-collaboration lami lo Sean Paul, ingoma kuthiwa ngu-All or Nothing, ngiyabuya kathesi ngo-May. I'm looking forward to that, njalo lokushoot i-video naye. Yeah, yizo izinto ezinjabulisayo. Ngiyabonga kakhulu, thank you.
Yes, siyakubonga kakhulu dadewethu, sikufisela inhlanhla empilweni. Siyakuzwa sijukajuka lapha nalapha, siyakuzwele isikhathi sakho mama. Singawugqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Ibhanga leli zeBank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukuba asebenzise ama-accounts awo ngenxa yokuthi ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesindo seZimbabwe Gold kumbe iZiG. Abakubandla elibusayo bathi amakampani akhwezela kukudeka kwesisindo seZiG. Siqhubeka lapha ohlelo lwethu lwamhlanje. Olibalise moyeni ngenjabulo. Umthembo sembayo uGift Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.